isindaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 3 kuNhlolanja 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lemthwakazi Republic Party seliqalisile ukukhankasela ukuvotelwa enkayi njalo beliseGwiji lezinyangeni lamuhla kulandela ukuthola imvumo yokwenza imihlangano eyisithupha phakathi kwamalanga amathathu.
Njalo lalaba afana ngiyabonga ngombono wabo labo babuya lawo okuzosikhulula njengesizwe sikamthwakazi. Sinjenje sifelwe izinto eziningi nezindlela zethu kasinazo, kodwa silaye ayiwe yeduze lathi kodwa ingamagodi kayihambeki. Ngakho ngombono wabo babuya lawo ngiyabonga.
Gambe ugwalo lwepetition olubikwa lulotshwe libandla elicatshangelwa ukuthi ngele-G40 lungemukelwa njani ngomanyano we-SADC?
Siyisenzo esingeke sithi asilampumela. Ngibona sizenza ukuthi uhulumende kaPresident Mnangagwa lokwamukeleka lanxa esamukelwe yi-SADC le-African Union bazaba bekhona abamkhangela ngeliso elingamhlophe elingadlekanga ngako.
Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla lemthwakazi Republic Party seliqalisile ukukhankasela ukuvotelwa enkayi njalo beliseGwiji lezinyangeni lamuhla kulandela ukuthola imvumo yokwenza imihlangano yesithupha phakathi kwamalanga amathathu. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kusukela izolo kuze kube lamuhla, ibandla lemthwakazi Republic Party seliqhube imihlangano emine enkayi njalo izolo beliseChanke leGuwe. Ekhuluma esemhlanganweni eChanke, umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi bayajabula ukuba sebeze bafinyelela enkayi.
Bathi sebe-registile ngobuningi bawo, bakhuthaza labantwana ngisho labasegoli ukuthi ababuye bezo-register lonyaka bavotele ibandla lemthwakazi Republic Party abakholelwa ukuthi yilo ibandla elizobakhulula kulolu ncindezelo lwabantu bempumalanga abathathelwa umnotho wabo nsuku zonke, bethathela izihlahla zabo le mamayini atholakala khona abaduze lenkayi okungaqhatshwa abantu ababokuqhatshwa abantu abavela khona le mashonaleni.
Isakhamuzi seChanke umnumzana Velile Nyoni wamukele ngokujabula ibandla le-MRP ethi amasotsha ahamba ehlukuluza abantu ebengakafiki eChanke.
Njalo lalaba afana ngiyabonga ngombono wabo labo babuya lawo okuzosikhulula njengesizwe sikamthwakazi. Sinjenje sifelwe izinto eziningi nezindlela zethu kasinazo, kodwa silaye ayiwe yeduze lathi kodwa ingamagodi kayihambeki. Ngakho ngombono wabo babuya lawo ngiyabonga.
Esinye njalo isakhamuzi seChanke umnumzana Ezekiel Ngwenya laye ubonye kakhulu ukuza kwe-MRP.
Ibandla lakomthwakazi jabulile kakhulu ukulibona phakathi kwethu. Hayi ukuvota siregistile khona njalo hayi kuthulile, akukho ubudlwangudlwangu lobe besibubona busenzeka. Siyabuzwa nje, sibuzwela kwezinye izigaba zakhona lana enkayi.
Evumelana lomnumzana Ngwenya, umnumzana Leopold Magadula isakhamuzi seChanke uthe uselindele ukuyavota okokuqala.
Nami nje ngithabe, angizazi, angazi ukuthi leli bandla lemthwakazi Republic Party lisivelele ngapi. Kudala nje ngiyaqala nje ngamanje ukuregister ukuvota ngemva kokuthi ngizwe ngalaba abantu ngomfowethu likhona nathi sikwazi ukuvotela abantu bakithi. Ngijabulile, ngiyabonga mahlabezulu, enkosi.
Kusasa ibandla lemthwakazi Republic Party lizaqhuba imihlangano endaweni yamabhizimusi enkayi senta lezenka. Inkayi ngesinye seziqinti zelizwe esibikwa silobuyanga obudlulise amalawulo. Lokhu kwaphuma kuphenyo olwenziwa nguhulumende, njalo lesi siqinti ngesinye esahlukumezeka kakhulu ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwalo lo petition oluqondiswe kumanyano weSADC olubikwa lulotshwe libandla leNew Patriotic Front luthi ngabe uMongameli Robert Mugabe wavimbela ukuchiya umbuso kwakuzachitheka igazi. Ibandla leli libikwa lingelamalunga eG40 njalo lithi lilobufakazi obuningi obumunyethwe yilolu kwalo lona osolubhodabhoda ebulenjini bokuzithokozisa be-social media. Ukucubungula ukuthi kambe ugwalo lolu lunga kuqulani kwele Zimbabwe sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uNumzana Nkululeko Sibanda.
Ukuzama ukuthi mhlawumbe ungabuyiselwe emuva ngibone ngani kungaba into enzima kakhulu kuzwekazi le-Afrika kumbela kuSADC. Kodwa isenzo sokuthi kubhalwe lincwadi ugwalo lolu esilubonayo ngibone ngani mina siyisenzo esingeke sithi asilampumela. Ngibona sizenza ukuthi uhulumende kaPresident Mnangagwa lokwamukeleka lanxa esamukelwe yiSADC leAfrican Union bazaba bekhona abamkhangela ngelihlo elingamhlophe elingadlekanga ngako njalo kuzama enza ukuthi athwale nzima nxa kuyikuthi ubefuna ukuqhubeka edlala ngamalungelo abantu. Ukutholakala kwencwadi leyi esuke yagijima kakhulu yagcwala ebantwini kutshengisa ukuphitheka okwenziwa ngabantu beZimbabwe ngodaba olulophezela uMgabe leG40.
Kuyukuthi ugwalo lolu lulobufakazi obuqinileyo obutshengisa ukuthi okwenziwayo akwenziwanga ngokusemthethweni.
Ngibona mina ugwalo lolu lubhalwe ngendlela ephakeme kakhulu njalo etshengisa ukuthi abantu abalubhalileyo bebesazi into abayenzayo lenjongo yabo. Bafaka le-African Union ekhoneni ebuzimeni bokuthi bathi hayi kalilandelanga umthetho wenu. Njalo kwenza ukuthi wona lama amazwe awe-Africa laweSADC abe sebuzimeni ngendaba yokulandela umthetho langendaba eye-president ngesiyo ukuthi kathi lingavumeli ukuthi elizweni lodwa kube lokwenziwa into enje kayisoze yenzakala kwamanye amazwe yini. Mbone ngani khonokho kuzayenza ukuthi SADC le-African Union ithathe iqhinga loba lingeke libe likhulu kakhulu kodwa akhona amaqhinga azathathwa njalo zokuba khona inkulumo ezenziwa ziphumela kulolo lugwalo kubakhokheli bamazwe e-Africa lamazwe e-SADC.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxela ye esebhilithane.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Abasakhulayo abazelwe belegcikwane elibangela umkhuhlane wengculaza ele-HIV lamhla baveze ukuthi bayekela ukunatha amaphilisi awokulwisana laleligcikwane ama-ARVs ngenxa yokuthi abazali babo ababatsheli iqiniso ukuthi ngawani baze babekwazi sebevuleke ingqondo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Lokhu kuvezwe emcimbini obukhona lamhla enkulumane kobulawayo obubizwa ngokuthi Miss Dreams Innovation Challenge owe-modeling obuqoqwe yi-Victory Siyanqoba imanyane le-National AIDS Council lezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Osakhulayo okhethe ukuzibiza ngokuthi nguDumisani Dube uthi abazali bathi banatha amaphilisi ekhanda nsuku zonke kuthi nxa sebesiba kwazi besebetshiya amaphilisi bahlaselwe yimikhuhlane eminengi.
Asingasanathi amaphilisi cause ikhanda lami lasikho buhlungu anti and then namihla masikho buhlungu so ngigcina sengishiya ama-ARVs ethu lawa so gcina sisifa sisikhule kwenye imikhuhlane ethatha ama-chance ngoba mina ngiphila legcekwane.
Unkosikazi Ekstazitha owe Victrice yanqoba uthi umcimbi loba wenzela ukuthi bakhuthaze abasakhulayo ikakhulu amankazana ukuthi azivikele kugcikwane le-HIV.
So amankazana lawa sesibafundisile sesibonile ukubana sebe determined, sebe resilient, sebe empowerment, sebe empowered, sebe AIDS free njalo sebe safe. So sesibona ukuthi ngamankazana asenjalo yikho sasesibona kungcono ukuthi siyenze uMiss Dreams ukwenzela ukubana sibone ukubana onguye umanqoba phakathi nakwabo nguphi.
Osebenza lenhlanganiso ezimeleyo eAfricaid umnumzana Nhlanhla Franz Dube uthe bakhuthaza abasakhulayo ukuthi banathe kuhle amaphilisi behlolo njalo bazivikele nxa besiya emacansini.
Namhlanje silapha sizo refer abantwana for HTS services like ukuthi be test we so sikhangisa abantwana from 15 to 24 bali high risk for ukuthi bebe lemkhuhlane we HIV because some of them abasebenzisa amakhondomu nxa semacansi abanye babo abadala babatshela ukuthi khona baphila legcikwane le-HIV.
Umnumzana Arthur Ndlovu owenak emhlubulweni we-Young People's Network of Sexual Reproductive Health uthi injongo yabo yokuthi kwehliswe inani labantu abaphila legciwane le-HIV.
Especially ama-models lava dibahle yeloponi bayaqilwa phandle so sithi kabe le kazithembe njengomuntu kabe lobuntu ukuthi engathwa engamiswa laphana engathalazi thalazi kumbe ehambe lalalala labafana abaningi.
Omunye wamankazana obephatheke kulumkhosi unkosazana Ntando Khumalo uthi ufunde ukuthi azivikele njani emkhuhlaneni.
Umfundo ukusebenza labanye abantu endlela esijeneyo sibanengi lapha, we are from different backgrounds but siyakwazi ukuhlangana sikhulume sivumele.
Emcimbini lo abatsha bebenikezwa ithuba lokuthi bayezihlola igcikwane le-HIV. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela
ndwandwe.
Lamlela.
Lamlelwa mshweshwe.
Lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampa bafube mbula.
Kweziphathelane lemaphandleni lamuhla, izakhamizi zeBandani esengezane kuward 14 eGwanda ebezithwaliswe nzima isihlahla secactus rosea esaziwa ngokuthi ngumayeqela kumbe umagnet kulesi sigaba sezitshaywa ngumoya ngemva kokwenelisa ukutshabalalisa lesi sihlahla zincedisana labogatsha lwezemvelo olo-environmental management. UAlbert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
I-cactus rosea kumbe umayeqela isihlahla esilameva esitholakala kusukela esengezane kusiyafika eguyu njalo silameva athi ungasithinta akweqela kuhlabe kabuhlungu. Ameva lakakhipheki kalula njalo esikhathini esiningi labo abahlatshwayo bacela bebangulwa ngodokotela. Isihlahla lesi sihlasela inyamazana zendle lezifuyo okwenze izakhamizi eziningi zathutha kulumango. Ukansila kaward 14 umnumzana Phineas Maphosa uthi bezithwele nzima izakhamizi ngalesi sihlahla.
Ngoba ekhaya emakhaya kwabo kwakungasaphumeki imbuzi ngapho ngophambisane iyafa, imbuzi ngapho iyafa, abantu bebanjwa khonapho. I remember the other time sibili kwafela ibhalabhala ekhudu lafela phezu kwentaba labantu ibanje sasa lesidabula. At the end of the day imizi lengagcina isithini isiphuma lapha and where do we send these people?
Ngemva kokuba esetshabalelo mayeqela, inhlanganiso ezimeleyo eyemalima yangena incedisana lezakhamizi ukusungula isivande sokulima ngokuthelezela esidonsa amanzi kuthuli esibizwa ngokuthi isipho sethu. Isipho sethu isemhlabathini ogcwele umayeqela. Umsekeli kasikomithi wesiqinti seGwanda umnumzana Thulani Moyo uthi lokhu kuyajabulisa.
Kungakho i-district iyaziqhenya kakhulu nxa abantu sebesanelisa ukuthatha ama-challenges akhona bawaphendule abe yintuthuko yesigaba.
Unkosazana Emma Ncube oyisakhamuzi seBandani uthi ukusungula kwalesi sivande kuzabasiza ikakhulu ngalesi sikhathi izulu lingani kuhle.
Bakathesi kunje akulazulunyaka thina lapho esilime lapha sizathola.
Esivandeni sesipho sethu kulinywe umumbu kanye le-butternut njalo umgcini isihlalo walesi sivande umnumzana Fred Masa uthi abagulayo abaseklinikhi esengezane bazathola ukudla okwakha umzimba okuvela kulesi sivande.
Kuningi siyaba yebo sithengisa but eningi izasiza
abaseduzane le clinic asilayo lapha ngoba sila eminye imbeda yokuthi nxa abanye behluleka ngale ekakhulu abazithwele siyakwazi ukuthi sibanike njalo.
Unkosazana Priska Dube uthi bazathengisa ezinye izilimo benelise ukuhambisa abantu ababo ezikolo.
Uyakwanisa ukuthi loba ungathengisa imumbi ethize uyathengela abantu abakho amabhuku amapensele ekhaya isawuda saleshweli.
Loba nje izakhamizi bezilime kuhle izilimo sezihlaselwa yimigogoyi yohlobo lwe-fall armyworm edla umumbu kanye le-fruit fly ehlasela i-butternut okungadala ukutshabalala kwesivuno kutsho unobhala wesipho sethu unkosazana Sibusisiwe Moyo.
Ukhona omunye umama okhutheleyo ube walandelela efaka ephendini uphose kwavala nje isifungo sephendi okunye sokukhulu simbini sokuphosa kulingane lethini hhayi isifungo lesindi angikwazi shuwa ngoba singabalimi abatsha abasadodoba manje isifungo sisilandelele ngenye indlela.
Umnumzana Vusimuzi Mlilo, ingcwethi kwezokulima kwinhlanganiso yamalima, ukhuthaze izakhamizi ukuthi zenqabele ukumemetheka kwalesi sibungu.
Khonokho kulutshwane lezabele kuvunile, amahlanga angikhona vele lingalingi lithi lingazikhompozi ngawo, liyabe seliwagcinile amaqanda. So ngangcono amahlanga wonke aphume lapha, ayedliwa zizifuyo, kumbe lewafaka esibayeni, abolele khona ngala athi esebuya ngapha sokuyini, sokungumgubu.
Unkosazana Sithembiso Ndlovu, umgcini sihlalo we-EMA ezantsi emaNdebeleni, ukhuthaza abalimi bebhandane ukuthi balondoloze lesi sivande.
Siyenelisa ukuthi silime simaintaine infrastructure esesiyitholile ukwenzela ukuthi kusasa libe yisibonelo njalo sokuthi i-community leyi banikuncedo bazimela bodwa baze bathuthuka esigabeni.
I-EMA le amalima zingakangeneli izakhamizi bezilima eceleni kukathuli obekudala kugugudeka komhlabathi njalo zijabuleza abamanzi ngolwesithathu lapho ziphiwa kusemthethweni isivande sesipho sethu kanye nesevusisizwe. Ngingu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 eSengezane eGwanda.
Ngesilithiye kancinyane ezandleni zika Chris Kande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Elingali tshona njani izilukandaba igama nguChris Gande siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje sixoxa lomnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla leMDCT ngapha esigabeni seMelika. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yebo mnumzana, ngiyabonga.
Mnumzana, ungasitshela ukuthi sikhuluma nje ibandla leMDCT likhulu okunganani esigabeni seMelika?
Ibandla likhulu but kumele useparate between abantu abangama members abajoinayo, kusho ukuthi i-membership i-membership uba i-member just like i-gym membership yakho ngoba uyapatala ama dues la ma subscription. Then besokusiba la ma supporter labe sazi ukuthi ma kungathi ukuya vota kusasa ngabantu abazovotela MDC esingathi ngama sympathizers aw MDC sibanengi kakhulu. Ngingathi nje iAmerica jikelele ma ngibona kwami nje ngingathi siyafika close to 500,000 abantu abeZimbabwe abala and most of them majority yakhona ngabantu beMDC.
Siyabona ukuthi ngesikhathi kubusa uMongameli Mgabe abantu abaningi yikho ababuya khona lapha eMelika, bona bobatsho abanye abangabasekeli bebandla. Kathesi ke sekulo uMongameli omutsha bakhona yini abalokhu bebuya kumbe abanye abasukayo khona pha eAmerica?
Thina ngokubona kwethu ukutshintsha kaMongameli akuchinchanga ilizwe leZimbabwe njalo futhi akuchinchanga ama policies ayiwona enza abantu babaleka ekuqaleni ngoba uMnangagwa masimkhangela sibe kahle akahlukananga lomgabe ngoba basuka bonke from 1980 in fact from before 1980 besaluyimpi eliberation so thina ama policies lezano ayiwona ayenza abantu abaningi babaleka bazoba iziphepheli lapha eAmerica awachinchanga alokhu isema lokhu kuyiwa amapolicies akhona and ngokubona kwethu yes khona manje kungaba lokhu i-honeymoon lokhu za period abantu besajabuliswe ukuthi umgaba kasekho esikhundleni kodwa masiye eqinisweni i-problem was not just umgaba i-problem was ama-system acreatwa izanu a-include yena ngokwakhe uMnangagwa labo nje bonke nje igengi yonke lani lokhu ikhona khona phana ku-cabinet yakuMnangagwa still the same people abakhozele ukuthi umkhonomi weZimbabwe uwe owuyibona abafaka imithetho yabo ayipha labophosa behlukumeza abantu and into zakhona zona lezo silokhu sizibona even nanamhlanje silokhu sizwa kuthiwa amasosha aphandle akhona aphumele ngaphandle even emaphandleni ethreaten abantu ngendaba zama-BVR serial numbers labo ezithi babhalise so ukuhlukumeza abantu loku-intimidate abantu siyakubona lokhu kukhona akuchiyananga and I think ukuthi sizobona abaningi abantu bebaleka futhi ngoba lezi nanku izinto azitshintshe ama-prices alokhu ekubhiza akhuphiwe imali lokhu ishoti emabhenki so ayikho into etshintshileyo esingathi ngenza abantu bayekele ukuthi babaleke badinge impilo engcono kwamanye amazwe
siya sibone iminyaka yonke kusiyaphela umnyaka izizalwane zeZimbabwe ezihlala lapha e-America zisiyatshengisela e-United Nations kona umnyaka lo-ke lizahamba yini liyotshengisela njengoba sokulomongameli omutsha
njengoba ngithilo ngaphambilini mnumzana inkinga yeZimbabwe kube kungasomgabe eyi-1 yi-system eyacreatwa ngumgabe as long as i-system yona le yacreatwa ngumgabe ilokhu ikhona thina sizoya e-United Nations siyokhankasa futhi lakhona siyetshengisela ngoba udaba lwethu lodubo lwethu alukapheli ngoba umgabe engasekho especially yena uMnangagwa ngokwakhe uma engabuya vele kuyabe kumele siye lapho siyotshengisela ngoba asiboni umehluko
hhayi kwezwakala esikhathi sesingasavumi ungavaleli isuZulu
ye balaleli ngiyabonga kakhulu and sifisa ukuthi lonke nje lingaphuma liyorejista ukuthi sivote ngoba kumele sitshintshe le government sifake i-government eyabantu ngabantu
hhayi lathi sibongeni
kulungile
lo ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika ebesixoxa la ecingweni eseVirginia khonapha eMelika uhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lamuhla sicubungula amalungiselelo okhetho oluzayo. Ngesikhathi iningi lisithi kulezehlakalo zodlakela eseziqhamuke kwezinye izigaba zelizwe. Sixoxa lo Nkosazana Sikhathele Nyathi, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Siyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga. Into engingayitsho nje ukuthi abantu belizwe lakithi abazama ukuziphatha kuhle cause so angeke ube kwazi ukuthi ngempela abantu labakade behamba besiyathaya besiyadisturba irally ka Joyce Mjuru ngabe zani PF kumbe ngabe linye ibandla bethunywe nje kuphela ukuthi bedisturba ngoba sathi singananzelela bengikhangele kuseni inye ipheji kaMnangagwa layikhuluma ukuthi layikasupport into ezinjalo so abantu belizwe lakithi mina bengicela nje ukuthi asiyenzeni into zibe right asizame nini ukuthi lanxa umuntu engena esikhundleni ukuthi abuse ilizwe sizame nini ukukhangela ukuthi umuntu uzasiphatha kanjani ngoba singabe siqhubeka lokhu esingani siyadisturb izinto siyadisturb ekugcineni sagcina singayazi into esiyisebenzelayo ngoba sekufuna eZimbabwe ukuthi kube le misebenzi so singayaqalisa ukuthi sithingene lapha phinde sidilize futhi ukuthi kuqalise phansi ngani kuzasihlupha xa kuyukuthi bandlela ibusayo yile liyenzele yonto kuzavela ukuthi yilo but lathi thina abantu singabi ngabenzi bobubi sithemba ukuthi kuzathiwa ngoba uyayibona
kodwa nxa uxoxisana labanye abakhona ngapho bathi bayahamba yini ekhaya ukuyavota
ngikhulumela abantu abaningi lapha abanye ngamateacher basuka ngale Zimbabwe bazofuna umsebenzi yebuteacher lapha lapha engikhona sibili babo sibaninginyana abavele ekhaya abantu bakhulumile izwi elilodwa ekhaya ukuthi akusela opposition party ngoba i-opposition party zangkhona sokuqamukane kwaqamukana kwaba kuningi so le ndaba yena leyo kuhlukuluzwa yo e-violence evukile ekhaya abantu vele bathi bona lokhu kwenziwe yiwo ama-opposition party ngoba bekhangelela ukuthi abaselamandla okuthi bengamisana le bandlela ukusa kunqona uzehlulekele ukuziyakhela umuzi wakho wedwa usase uyavuka ukhomba abanye omakhelwana ngomunye wona kuwumwehlulekile ama-opposition akithi ezimbabwe adabuke nika-100 million abanye bayagula so labo bazibonela vele ukuthi abalaphawu abantu bonke bale happiness yokuyavota bafuna ukuthi bevotela into ezayenza izimbabwe iye phambili abafuna ukuvotela into ezabiselilizwe lakithe muva yes of course umuntu okhona kathi esesihlalweni ulama mistakes akhawayenzileyo ule ndaba yakhe eyodwa lokhu esesibeka ukuyithi singaxolisa ebantwini but amanye amazwi akhe atshengisa ukuthi izimbabwe iyaphambili so asezakhenini sibe ngabantu abazaziyo into abayifunayo
ye ngezinye indlela abantu sebengani bafuna ukumthakazelela umnumzana Mnanga sebefuna ukumnika ithuba yini
abantu vele sebeninikile ithuba vele ungahlangana lo muntu lapha liqalisa udaba lwekhaya uyakutshela ukuthi vela kula ngenye indlela akula munye umuntu esingambotela ngoba abantu bamabandla aphikisa ababonakali into abayenza ayikhani babali bandla elilodwa babuye bayedilike futhi balwe futhi sebebanga lona lelo bandla langkhona yabo
bona-ke abesifazana uyababona njalo bathini labo bangani bazahamba yini ekhaya ukuyavota
abesifazana badonsa inyawo ukuyavota bakhuluma kakhulu ngokuthi bona kabakaboni lutho oluyenzakalayo ngoba izami izami abanye futhi uyabona indaba le gugurawundi leyi iyabathinta kakhulu ukuthi wayi vele upresident lo khona engakwanisa ukuvula umlomo nje athi sore ebantwini wonke umuntu ezisho bazahamba kuphela nxa sokulungile ekhaya but uzama ukukhuthaza umuntu ukuthi phela kula ngenye indlela okungalunga thina abanikazi belizwe singahambi ukuyavota bathi but akulancedo futhi ukuthi uvote uphinde urotshwe
iningi labantu belokhu bengani bamsola umnumzana Mnangagwa ukuthi konke akukhulumayo kuzwakala kukuhle kodwa ayisikho okwenzakalayo wena ngokwakho uyakukholwa yini lo
mina ngiyakukholwa sisi ukuthi umuntu uyabona uyatshintsha empilweni nxa kuyukuthi yena akakho right sizambona ukuthi kakho right but nxa kuyukuthi yena amazwi akho akhulumayo ahamba le misebenzi yawo kanti indawo singamisilinji imisebenzi yangikhona siyibone rather than ukuthi ehlehle sakhuluma vele sihle sifuna ukuthi ngabe kuyenzakala phela la sikhuluma ngelizwe belidilikile laphela nyanyanya wonke umuntu bekhangethi izimbabwe idilikile yaphela even lami nginje kathi esinxa ngingathiwa ihambe oba ngurhulumende wezimbabwe kuzandonsa musho 2 years 3 years ukuthi ilizwe leliya libuyele libe sesimeni esiright ngoba lapha ngihamba ngiwe ngabantu ukuthi baphenduke endaweni ade beyikhalele bayisile
kuzwakele sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhle
ngimbongile
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Sikhathele Nyathi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana singwabi yesithi kontutu singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela ibandla lemthwakazi Republic Party lithi seliqalisile ukukhankasela ukuvota njalo belisenkayi lamuhla sicubungule udaba
logwalo lo petition olubikwa luqondiswe kumanyana weSADC olubikwa lulotshwe libandla leNew Patriotic Front. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.